Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ka 13 Ncwabakazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli welizwe asonto esimangalisile. Siyakwazi ukuthi iZANU PF isebenza njalo kusuka kudala vele abantu laba abalahlani ngenxa yokuthi ubukhokheli bukaMnangagwa siyakwazi sonke ukuthi ubalethwa luzwelo lukaChiwenga.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufungisa ukuqala umsebenzi okusemthethweni abasekeli bakhe ababili umnumzana Constantino Chiwenga lo umnumzana Kembo Mohadi esigodlweni se-State House.
Ukufa kwabantu abalitshumi lantathu yinto esiyenze yaletha okunye ukudana okukhulu ngaphakathina kwelizwe, yinto ebuhlungu kakhulu hathi ebulini zalaba bodwa ababhubhileyo kodwa emntwini wonke waselizweni.
Ukufe abantu abalithumi lantathu engozini yomgwaqo namhlanje ekuseni ngemva kokungcikilana kwebhasi lekombi eKadoma. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa sezethule imbono etshiyeneyo ngekhomishini eyethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ezahlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ufungise ukuqala umsebenzi okusemthethweni kwabasekeli bakhe ababili umnumzana Constantino Chiwenga lo umnumzana Kembo Mohadi esigodlweni sakhe iState House. Kodwa abanenge elizweni basole ukugcotshwa kwababili laba besithi lokhu kuveza ukuthi akulantuthuko ezaba khona elizweni phansi kombuso kamongameli Mnangagwa nxa eqhubeka esebenza labantu abalembali yokwehluleka ukuthuthukisa ilizwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umongameli Mnangagwa ufungise uChiwenga loMohadi ukuqala umsebenzi wokuba ngabasekeli bakhe namhlanje esigodlweni sakhe eState House kulandela ukufungisa kwakhe ukuqala umbuso wakhe weminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kukhetho olwedluleyo. UChiwenga loMohadi bebevele bengabasekeli bakaMnangagwa kusukela ngolwezi nyakenye lapho ibutho elathuthunela engumongameli welizwe uRobert Mugabe intambo zombuso. Iningi elithe lisizwa ngokugcotshwa kwababili laba baveze ukudana besithi ngabalathemba lokuthi bazaguqula isimo elizweni. Umnumzana Thembelihle Mabhena uthe yena ubekhangelele ukuthi kuza kuba nabantu abatsha kumbe kube loyedwa owesifazana kubasekeli bakamongameli.
Lapha sesiqeda kubona ukubekwa esihlalweni kukavice president, in fact vice president ababili uChiwenga loMohadi. Thina kodwa besibona ngani bazatshintsha kumbe bethiwe yedwa wabo befake ongumama. But kanye ngani lokhu befake abantu abafana naye, so asikwazi lokhu vele sokusenze saba le doubt ukuthi even le cabinet yangkhona ezafakwa nasibone ngani kuthiwa kuyala lokhu kungamafesi afana naye, so akulanto ezajinja vele lapha ngokubona kwami.
Umnangagwa ekuqaleni komnyaka uthembise ukuthi uzaguqula iningi labantu bedale lakhe labaphatha intambo kukhabinethi ungakapheli ukhetho esithi ufuna ukusala labantu abakhuthalele umsebenzi. Ngakho-ke ukugcotshwa kwababili laba sekushiye iningi limangale ukuthi kungabe kuyini abakwenzileyo okuveza ukukhuthala. Lokhu ekhethwe enyakenye ukuba ngumsekeli kamongameli uMohadi uqede isikhathi eside sesibhedlela njengoba ebikwa engezwa kuhle. Uke wasiwa kwele South Africa ekuqaleni komnyaka ukuya kwelatshwa. Umnumzana Abe Seziba isakhamuzi seHarare uthi uMnangagwa angeke alahla uChiwenga ngoba nguye owambeka embusweni ngemva kokuxotshwa nguMgabe.
Hayi, ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli welizwe asonto esimangalisile. Siyakwazi ukuthi izanu PF isebenza njalo kusuka kudala vele abantu laba abalahlani ngenxa yokuthi ubukhokheli buka Mnangagwa siyakwazi sonke ukuthi ubalethwa luzwelo luka Chiwenga ukuze abuye azokhupha umgabe owayenguye owayekhokhela ngesikhathi leso. Ngakho-ke uMnangagwa kalawo amandla okuthi akwanise ukuthi achiye uChiwenga nxa esekhetha abasekeli bakhe. Njalo-ke uMnangagwa ukhanya kalathemba labanye abantu abasebandleni lakhe leZANU-PF, sikhangela indlela angena ngayo kumbuso wakhe lowo. So bona lapho akade vele bemsekela yiba aqhubeka phambili esebenza labo. Kodwa nje sesikhayela nje ukuthi yinto engaba yinto enhle yini elizweni lethu, hatshi asiboni kuyinto enhle sibili.
Nkosikazi Phesheni Ngundu wase-Beitbridge uthi le ngenye yezindawo engananzwa kwezentuthuko kungelani lokuthi kulapho uMohati adabuka khona njalo esele minyaka eminingi elesikhundla saphezulu kuhulumende.
Abantu bemathebhelele ndabalayo umuntu ozawabamela uthi abe ngu-vice president ngenxa yokuthi uMohati uhlezi uyagula. Njalo singaze sikhangele kibe Beitbridge akula mpumelelo eyenzakalayo, akula kuphucuka okukhona osokwenzakele sofa lokhe waba ngu-vice president. So besikhangelele ukuthi maybe sidingele omunye umuntu ongabangcono ongaletha inguquko kithi thina abantu beMandebele, ongaletha inguquko eMatebeleland.
UMnangagwa ukhangele ukukhetha abazangena kudale lakhe labaphathintamba elekhabhinethi, kulapho abanqobe kukhetho lwamalunga edayela ephalamende kunsuku ezintuthwane ezilandelayo. Lo ubikwa ngabaningi uzakuba ngumthwalo onzima kakhulu kuMnangagwa njengoba kusobala ukuthi izikhundla ezikhona azisoze zenele abangane bakhe abakhangele lezo zikhundla kuhulumende. Kumele Tito 7 ngisiharare New Cape Town Pepe.
Siyabonga Bhebhe. Lokhu sikudaba lunye. Izakhamizi zakoBulawayo seziveze imbono ehlukeneyo ngokugcotshwa kwababili laba abasekeli bakamongameli abathi uMnumzana Constantino Chiwenga lo Mnumzana Kembo Mohati. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekhona le koBulawayo.
UBulawayo wamukele ngensolo enkulu ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje esigodlweni sakhe se-State House eHarare. UMnumzana Kembo Mohati loConstantine Chiwenga bethi akukho okuhle abangakulethela isizwe ngoba behluleke ukusebenza kusukela ukuhluthunela umbuso kowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ekupheleni komnyaka odlule. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Bakhizanani Dube uthi bobabili bazi ezebutho ngabe baphiwe ugatsha lwezomvikela hathi ukuba ngumsekeli kamongameli.
Mina ngibone ngani ukugcotshwa kukaChiwenga lo Mohati ukuthi babe ngabasekeli bakamongameli welizwe, angiboni ukuthi kuzatshintsha lutho ngoba abadala laba they've been there ever since and abakatshintshi lutho lakathesi, lakathesi vele abasoze batshintshe lutho. NjengoChiwenga ngibone ngani angenza ngcono ngayo ku-Ministry of Defence. Futhi kusenjalo ngikhangelela ukuthi omunye vele abazamfaka obviously ku-cabinet nguChinamasa. UChinamasa vele bazamkhetha and kuzaqhubeka kungatshintshi lutho lakathesi.
UNkosazana Praise Yangulube uvumelane loDube esola ukugcotshwa kwababili laba ethi akukho abalakho okungavuselela isizwe.
Ukugcotshwa kwaMohati loChiwenga ukuba ngama vice president elizwe ngibona ngathi kuvele bekunjalo ngoba uMnangagwa ubonile ukuthi laye njengoba ngene after coup 6 months lezo bekufanani ukuthi labo bayazidinga njalo futhi siyazi ukuthi abasoze betshintshe lutho nje.
Osakhulayo wakoBulawayo uNomvula Moyo uthi ukugcotshwa kwabo akusoke kuguqule lutho, bengathini kuyibo abakhupha umgabe.
Angiboni kusiba lotshintsho oluzayenzakala lapha eZimbabwe. Indlela abadala ababacabanga ngayo ayisiyo esikufunayo thina njengabatsha. Ungakhangela yena uChiwenga ngokwakhe izenzo zakhe azitshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ilizwe liphumelele libe progressive batsho njalo ngesikhiwa. Njalo yena uMohati wayethwene khona kumakhabhethi akudala ukuthi ngabuya lolunye nje utshintsho olungayenzakala khathesi angiboni sibili ngo-VP bethu, kodwa hhayi ngiyala angiboni lutho oluzakuphuma oluhle khona.
Omunye wabasakhulayo wakoBulawayo uSakhile Nkomo uthi kudingakala igazi elitsha hathi amakhehla.
ngithi mina vela kula ngithi umahluko, it's just a sheer waste of time ngoba akulanto vela abake bayenza kuyala even 6 months yona le wesi yethu nabantu abakhulileyo. Honestly speaking, we need new blood. Akulanto abayasenzela yona, kuyilaba akwenza.
Abanye njalo ngabathi uMnangagwa nguye owanqobayo kukhetho lokudinga umongameli, ngakho ulelungelo lokuzikhethela ingqe ngubani abona engasebenza laye. UMohadi lo Chiwenga yibo njalo abakade bevele bekhona uMnangagwa evele wabakhetha ngemva kokuhluthuna intambo zombuso okwenziwa ngabebutho ngomnyaka odluleyo, njalo basebenze laye kwaze kwaba ngemva kokhetho. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi ezicubungula izombusazwe kanye lezomnotho zikhuthaza uhulumende ukuthi aqakathekise ukuthuthukisa impilo zabantu, njalo enze konke okusemandleni yakhe ukuqeda udubo lwenkohlakalo oluyilo osolwenze umnotho welizwe wawonakala kakhulu. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Linkuthazo iphume kungxoxo mpikiswano eqhutshwe yilezi ngcwethi namhlanje eHarare, eqoqwe ngabe Media Center nabomsakazi weVoice of America Studio 7. Ingcithi lezi bezihlusisa ukuthi ikusasa lakuleli lingabe limi kanjani kulandela ukugcotshwa kukamongameli wakuleli uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Ingcithi kwezombusazwe uMnumzana Traimo Mabaku uthe ukuze ilizwe leZimbabwe liphumelele, uhulumende kumele azinikele ngokugcweleyo ukulwisana lokuqeda udubo lwenkohlakalo, njalo labo abatholakala belamacala okutshontshela isizwe kumele bajeziswe ngumthetho. UMabaku ubuye wathi uhulumende kumele abone ukuthi umnotho wemvelo uyalondolozwa njalo usetshenziswa ngendlela eletha intuthuko empilweni yezizalwane zeZimbabwe. Uqhubeke ethi kumele eleZimbabwe iqalise ukuhlawula izikwelede ukuze inhlanganiso eziboleka imali zingayincitshi.
I think kuzaba nzima ukuthi ilizwe liye phambili nxa kulobo gwelegwele elizweni. Uhulumende kufuze ukuthi ajezise izenzo ezifana lobo gwelegwele. Okunye ukuthi kufuze silondoloze ama-minerals ethu. IZimbabwe is very rich in terms of ama-minerals. So kufuze siwalondoloze and sibone ukuthi konke asilethela khona sikusebenzisa ngendlela elengqondo. And then lastly, ugcine ukuthi kufuze senelise ukuthi singaboleka imali kunhlanganiso ezifana labo IMF, senelise ukuthi siyibisele ngesikhathi, njalo sibe lokubambekayo esikwenzayo ngayo imali yankhulu, kwenza ukuthi next time singafuna enye bekwanise ukuthi besinike futhi.
Enye ingcitshi yezombusazwe uNkosazana Dambudzani Sibanda uthi ukuze eleZimbabwe lithuthuke uhulumende kumele angakhangeli ukuthuthukisa amabhizimusi kuphela, kodwa azame ukubona ukuthi inhlala kahle kaZulu iyaqhakathekiswa.
Esikhathini esiningi uzwa kuthiwa Zimbabwe is open for business, okuyinto enhle, kodwa uZulu wakuleli nguye omqoka okufuze anawe. Yikho ngisithi lapho sisenza ipolitics zethu, uZulu laye kabe lesizathu sokuthi wavotelani.
UMnumzana Trinos Bebe ngumlandeli weMDC ekhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Yena-ke uthi kuza kuba nzima ukuthi ilizwe liye phambili kungakabi lenkululeko egcweleyo, nakuphela abebutho lokhu bengenela kwezombusazwe.
Sonke siyafuna ukuthi ilizwe liphumelele, kodwa ukuze ilizwe liye phambili kudingeka idemokrasi le-transparency. Zonke lezi izinto esingelazo ezingekhoyo ngoba ibutho lokungenela entweni ezithile, so ama-investor angabuya njani endaweni enjalo lokuqilibizela ukuqilana, ngitsho lasekuvoteni njealokho esiwubonileyo.
Uhlelo lwanamhlanje ngolunye lwezinye zezinhlelo zomsakazi we-VOA ngokusebenzana nalezinye inhlanganiso ezizimeleyo njengenjongo yokupha uZulu ithuba lokwabelana ulwazi lokwenzakala elizweni izolo namuhla lakusasa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo usiyafika ngolwesihlanu? linga kutuwa zindaba ezi mkoto ekusenla ntambama. Umakakasi ati 909 medium wave 4930-6040 lagu 15460 kHz ku short wave. Linga kutuwa njalo luhlelo Zimbabwe Today Ask Okleni. Esile tule la ebulenjini bogu zilibazi sa ube Facebook. Ukukhasile VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ukukhasile lethu ele VOA Ndebele.
Kula bantu abalichumi lantatu abafele engozini yomgwaqo lamhlanje ekuseni ngemva kokunqikilana kwebhasi lekhombi eKadoma. Amapholisa athi abangamachumi amathathu lanye balimele njalo belatshwa esibhedlela seKadoma General Hospital bakhululwa ukuthi bayesila besezindlini. Amapholisa athi ingozi le yenzakale ngemva kokuba umtshayeli wekhombi equme phambi kwebhasi duzane lomfula umzwezwe. Bonke abafileyo babikwa bebesekhombini. Umtshayeli webhasi yena ulimele wathwalelwa kwesinye isibhedlela seHarare. Ingozi le iza ngesikhathi uhulumende sithi sokube lengozi zomgwaqo ezinengi kakhulu lonyaka nxa kuqhathaniswa lanyakenye ngalesi sikhathi. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lommeli weBinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngalolu daba.
Ingozi yanamhlanje ilusizi yingozi ebuye isikhathi esibi abantu bevele bephakathina kokudana ngokungazi ukuthi khona lapho kuyiwa khona kungaphi ngemva kwama-election. Ama-election akhanya ngani alethe ingxabano lokungezwani yaphakathina kwelizwe. Ukufa kwabantu abalitshumi lantathu yinto esiyenze yaletha okunye ukudana okukhulu ngaphakathina kwelizwe, yinto ebuhlungu kakhulu hathi embulini zanaba bodwa ababhubhileyo kodwa emntwini wonke waselizweni, ngoba kutshengisa nje ukuthi kukhona okungalunganga, kukhona okungamanga kuhle ngaphakathina kwemigwaqo yethu okuyikho okufuza ukuthi kulungisiswe.
Yebo, imigwaqo kayimanga kuhle Sibanda, kodwa abatshayeli labo kwesinye isikhathi basuke babe yibo abenza amaphutha. Ungathini ngalolu daba?
Ye, iqiniso ukuthi inkomo kujwayelekile ukuthi kwesinye isikhathi abatshayeli labo babe ngabatshayeli ababa lephutha. Amaphutha akhona ehlukene, amanye ngababangelwa ukuthi bona ngokwabo bayabe bengabantu mhlawumbe abangazimiselanga ukuthi babe khona ngasemgwaqweni, engxenye bengabantu abasebenze isikhathi eside bayabe bediniwe. Kanti njalo siyananzelela ukuthi ngomumo womkhonomi wethu kayisibo bantu abaningi abaleli ukuthi imota zabo bezihambise emagarajini ziye bangulwa lapho ezingabe khona ziloduka. So ke izizathu zakhona zihlangene ziningi, kodwa zithinta umuntu uZulu omningi, zithinta abantu abaningi. So ke kuyatholakala ukuthi kwesinye isikhathi kungaba ngama-problems abantu, but kwesinye isikhathi lakho kube ngeluduko lokuthi imigwaqo, ngoba uyabona imigwaqo yethu njengoba sisitsho oyiwo kuthiwa khona umkhulu yiwo osuka ePlumtree usiya eMtali, but ubukhulu bakhona labo kayisibo bukhulu esingabe sibukhangelele. Uyabona ngabe kuthiwa imota zethu zimota ezokuthi eziya i-direction eyi-1 zihamba zodwa eceleni zingahlangani, ungabi le ndlela ukuthi zingahlangana neziphambana lazo, aluba kungcono.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBinga North edalele ePhalamende, ubexoxa le Studio 7 ekhona le eBinga. Linga kwehla uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje ke okulohlelo olukhangela okuphathelane labesifazana asihluzeni bomama, lapho esixoxa labesifazana singabafisa ukukubona embusweni omutsha kamongameli Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Agesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngokuvuma kamongameli Joseph Kabila ukungancintisi kukhetho oluzayo lokudinga umongameli we-DRC, sokuyisiphithiphithi kwabasakhulayo balelo lizwe bekhankasela ukhetho bekhuthaza ukuba lwenziwe ngokukhululekileyo njalo iningi labo liyancintisa. Inhlanganiso yebona ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele A45 Rights ithi uhulumende wele Myanmar angabe esephule amalungelo oluntu ngokuvimba akwenza izimota ezithwala uncedo lokudla lemithi endaweni elokulwisana komdeni ngenyakatho yakwele Myanmar. Umongameli Emmerson Mnangagwa usegcotshiwe kunye labasekeli bakhe, kodwa usehle elungiselela ukusuka elizweni engakagcobi amalunga edale lephalamende lawo edale lecabinet elubhekise kwele China kuhambo lwakhe lwakuqala egcotshwe kuba ngumongameli okwesibili. Lokhu sokuthiya abanye besithi akutshengiseli ukuba uMnangagwa ulendubo zikaZulu enhliziyweni yakhe njengalokhu ahlala ekukhuluma. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohlaziya ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Gandla onguye osungula lingqoqo.
Okuhluphayo ukuthi khona lokhana bathi khona iwalk the talk luyahlupha ikakhulu ebantwini abamnyama, ngoba lumnumzana lo kusukela vele engina khona laphana ngikhuliyana kuze kube lakhathesi wayekhulume ngokuthi khona uzanciphisa amaminista zakhe plus ama-treats, ama-foreign treats, lawa ngesilungu kuthiwa ngama-foreign treats, ukuzivakatshela amanye amazwe. Wathi yena hayi lokhu uza kunciphisa lokhu asoze ebe ngumuntu ogijimayo kakhulu emazweni wonke lawo. Kodwa-ke sikubonile vele engena khwaphana uhle wabhuqabhuqa amazwe wonke lawo angenangena kuwo lakhathesi kathesi ugijima waya ngale. Kodwa khona lokhana into ekhangelwa ngabantu ukuthi kathi lapha vele kwenzakalani siya ngaphi sesilungiselwa okwangekhaya and so forth. So abantu kuningi abakukhangeleleyo khona lapho, kodwa-ke abantu ngazane bahonona sibili phansi lapho ukuthi hawu kathi sokunzelokho umuntu usegcobile laba abagcobileyo nowagcotshwa lastwiek lapha sethiye yenze lokhu sebalekile sele and so forth.
Ye mnumzana Ngwenya, kuyathembisa nanxa ukhangele sokwenzakele lokwenzakalayo
okwakhathesi phela singathi njengomuntu osanda kugcotshwa anto nje wagcotshwa kwathesi njengesonto. So nxa uvele umelele ukuthi wenze esingathi i-objective analysis kuyamele ukuphikaze kancane ukwenzela ukuthi nxa ukhuluma ukhuluma nge-authority. Kodwa mna ngiyavumelana lolo bamkanti yabona ukuthi abantu labavele bane-sense of esithi yisikhiwa i-sense of entitlement okuthi ngokwami umuntu uthanda ukugcotshwa uthi uya ngaphi kanti anto kathesi kule ejensi yokuthi kawube ne-cabinet bese bahlale phansi babona ukuthi bakhipha njani ilizwe ubuhlungu mbele ukuthukuthe okwekhetho. So vele sokutshengisela vele ukuthi abantu bakhona vele abezanu bavele bathi bona ilizwe ngelabo bayenza abakufunayo, hathi lokhu vele yikuphambanisa. Yikho sisithi abaphikisayo abe-MDC labanye balesizathu sokuthi baqinise umsebenzi wabo bathiya i-alternative government. Ukhathesi songaye uNelson Chamisa the MDC alliance ngayisebele cabinet yabo sebechama policies zabo ichama press conference ukwenzela ukuthi batshengisele ukuthi ngaye siyabusa ngaye ubudlwangudlwangu lobucili lobutshothi lobubendakalayo ngaye siyabokhipha. Kodwa kwakhathesi mna ngithi hashi asike sibone ukuthi kanti indlu yakhona eyabeyibusa yabe ikhethwa kanjani.
Mnumzana Mkandla, i-cabinet azayikhetha umongameli Mnangagwa uyibona njani? Wena ubona ungani uzaphinda yini bonabo esesibajayele?
Kuzaphosa kufanane lakhono lokhu ukuthi khona bebegcinane laphana. Kodwa-ke ngokukhuluma emlonyeni lapha bekukhanya ngazani uzafaka abantu abatsha kuphela, kungasi ukuthi abatsha nge-age group, kodwa abantu abatsha abalembono yokuthi khona ilizwe leli lingaya ngaphi, akhethile ukuthi ngwayiphi iphathi njengoba vele la elelungelo lokuthi anga-appoint abantu abangumphosi abangu-four laphana angaba-appoint abangekho kuphalamenti. Kuyabe kukhangelele njengakhona lokhu lakho ukuthi ebaphike ukwenzela ukuthi khona efake inclusive government yakhe eyikuthiwa yi-cabinet abayibo abantu abazabe begijima laphana lalaphana bemphathisa laphana. Kodwa ke kupractically sokusenzakala kambe shuwa kambe singabe ambona ukuthi angathi abanye abantu laphana abangoguluva laphana athi vele behlezi khona laphana. Ngibona engazani ngasoze balahle ngathi uzabaphinde babisele khona laphana. Kusonile njenge-education yethu nalesi zitshaka isiyi-WhatsApp kuphela kayisela sisinde kumisimilo sibili nge-new curriculum yona leyana.
Ye mnumzana Ngwenya umnangagwa uthi yena basebenzelane lo mnumzana Chamisa kanti vele ufuna basebenze njani babumba uhulumende omutsha kumbe ikukhuluma nje inkulumo yokuthi hayi wena ungazondi
apheli ukusebenzelana iqembu eliphikisanayo kuyabe kusithuthi kufanele kube le i-accountability, i-oversight. Yawuso usebenzelane lo muntu uphakathi kwemkhumbi wakho na umkhumbi wokusela lo kuntshontsha. Phela i-GNU yona mthetho wayo vele akangeke ihambe kuhle kathesi ngoba yena umnangagwa uthi unqotshiwe. Engibona ekujwaye ukuthi yena ukuchamisa engadla aqeda isikhathi elokhu ekhonona ngokuthi wadliwa kumbe wanqotshwa, kaqede isikhathi etshengisa layo ukuthi lapha nxa lihamba lisiyale hhayi liphambanisile hambani linje. Kodwa kuya kuzahlupha ngoba ama-manifesto abo avele athiyene. Ye kuqakathekile phela loku ngazinqojwa uyi-MDC Alliance uyabulokhu ngumzimbabweni kuyafana lokuthi laphana nxa sisenguqwini izimbama warriors zidlala isebe sonke isabe sikhona sihlabela. Yikho kuthiwo ukuthi nxa kuqondane le program enikeza intuthuko ilizwe ngabe ngababe khona beqondisa besithi hayi lapha liphambanisile belokhu bechaya umsindo besenza njalo kodwa ukuthi angene phakathi uhulumende hayi lapha sizasebenze ngoba uyabe sesidlalayo ekugcine sekukhohlwa ukuthi ayi-oversight.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ohlaziya ezomnotho welizwe ubexoxa endawonye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Gandla.
Joshua Nkomo Kabuko Anyongolo Aramatase Latela Zimbuge Sikumbese Tulabe Chugi Pakweza Ngochako Abanye Bekeza Mamanzi Unze Nsundi Abe Nsundu Kaluwe Sizi Basase Rodijia Unze Mandibere Eya Kupaba Mshobe Sizi Beni Zapulu Kute Linkabe Zasi Tunga Bulu Kwelendo Teyotwa Eliko Walichu Mlamajota Ijuveli Mtope Ela Kisi Jere Washali Mkumbazana Weno Mpum Koti Wanga Utalam Of Limpunda Wasineli Zikau Atuchumbilo Asentumbane Heta Selmanzi Abayebe Ukula Elo Mileyo Unang Unang Ya Mchazana Mwaiswe Ukunyu Gabe Mpete Obula Wayo Amjima Pasla Pesulu Kantu Sengu Zewon Kwenjane Waye Zizeni Umahamba Yedwa Ete Binto Ngaya Kesu Abayebe Hama Namabucho Beka Teme Kanunu Ama AK-47 Umdala Wetu Umakukuku Unyongolo Umkabuko Ulinja Owembaba Salabe Ninja Unduna Nkulu Wezikla Fosi Owatumela Mabunu Izwi Patini Fira Lichela Bangagezwa Ukutulu Kululieza Erodijia Benze Ginkeme Keme Endaba.
Abafana bakagodlwayo laba besabela phela ngonyongolo uChipwechiteza umdala wethu. Ha, amabizo maningi kakhulu angeke ngaqeda isikhathi sesidliwe ngumangoye singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufungisa ukuqala umsebenzi okusemthethweni kwabasekeli bakhe ababili. Kufa abantu abalithumi lantathu engozini yomgwaqo eKadoma. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama uChris Gande asidibaneni njalo kundaba zethu zekuseni.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.